VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 5 kuzivandlela ngo-2020 ngoKeeps Dube. Endaweni zethu namhlanje. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka eMathebeleland enkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Mina besengive up on uku-applya i-nursing vele ngoba bengiyanga-applya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-applyile online and we managed ukuthi sesiyefika kuma-interviews eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF basekela ukuthi kube lo manyano wamabandla eZimbabwe oza kwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane, kungabi lomunye isomunye ngenxa yezizathu esithile, uzabona kuyalokhu.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye ukwenzela ukuthi badonse kanye kanye.
Kuqakathekile ukubana abantu bezivumelane ukubana-ke kuyini okufanele kulungisiswe, ikakhulu udaba lwama-reform njalo lodaba lokulungisisa-ke ukudlakela.
Lingaguthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka eMathebeleland lenkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi. Abantwana laba basanda kudinga indawo zokufundela umsebenzi lo eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kuzifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bhajela okumanyano ye-MDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube lomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Mike Undiweni okuhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuchiywa phandle komsebenzi lo wadabuka eMathebeleland lenkabazo nyakenye, njalo lokwehluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-intanethi ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lo eHarare. Omunye wabo nguMelod Moyo wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lomsebenzi.
Mina besengive up on uku-applya i-nursing vele ngoba bengiyanga-applya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-applyile online and we managed ukuthi sesiyefika kuma-interviews eHarare. Sithanda ukubonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr D Bajila loMr Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from uku-applya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa, sahamba kuma-interviews, basifosela ama-funds here and there ngoba bekuyi-last minute, basiphathisa ngazo zonke indlela ebesizidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa khathesi siyenziwa online. Nxa u-applya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezishiyeneyo bekhuluma indimi ezishiyeneyo. So isingenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuluwo Moyo odabuka eSlobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajila labanye bakhe.
UBhajila ngiwo angincedisa u-applya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le password because ngangela access to i-internet, ngamnika ama-details wangi-applyela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishutiswe khona for an interview, ngangingela bus fare. Wansendela i-bus fare of amount of about 200 dollars a cash.
Pachila uthi wabambisana uhlelo lolu nabanye abambalwa
athi esikwenzayo ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise labo empilweni, asebepasile oform 4, abanye bepasile oform 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lelele lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhanda silamanye amajaha oNdiweni laboDube omlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo, bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma-background abanqabelayo ukuthi babonakale bephambili ezintweni ezinjengazenezo.
UNdiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe kuma-interviews for kuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko wokuthi baphumelele ngoba i-communication ye-ministry iyenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshele on average 24 hours before. So ngohlupho loqalo lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endani abaqaseya khona ukufunda, like eHarare besuke emakhaya athini boPlumtree kubo-Georgia kubo-Victoria Falls kubonkayi langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo, ama-yunifomu lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngani ngaziqhathele izifundo zabo.
Umnumzi Dube laye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi zabongikazi.
Sisahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-inthanethi, silendawo ezisemakhaya ezingela inthanethi. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo bambe amagagasi ocingo. So kulohlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili sikhangelele ukubana ukudula ukukhuphuka kwentengo ye-inthanethi kwenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge la amathuba omsebenzi esingathi ku-apply. Then okunye esahlangana lakho luhlupho olunjengokubana sananzelela ukubana esingathi i-portal ye-e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama-applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide.
Abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kuzaphumani kulokhu abakwethulela abaqhatshayo. Izifundo zabo ngilabongazi ziqala kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abakubandla leZANU-PF basekela ukuthi kube lomanyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Abaqoqele Studio 7 bathe inkokheli yebandla leli labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele balandele okufunwa nguZulu hathi osenhlizweni zabo. Umnotho welizwe leZimbabwe ukudeka okumangalisayo njalo kule ndlala enkulu elizweni okulabantu bhozi abafika izigidi ezilijumi abadinga ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Kodwa ke kukhanya engani loba ilizwe libhekane lenhlupho zonke lezi kusakhatshana ukuthi kube lobudlelwano obukhanyayo phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF. Umsekelo webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma okudale le-Central Committee uthi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane, kungabi lomunye eyiswa omunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyalunga.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke baba Golide kukhanya ngazani ke okuhluphayo ukuthi kuna manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khonokho okuhluphayo. Kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini? Siyabona ukuthi uThabo Mbeki laye kade khona ukuthi alungise, kodwa ungana kuhambi kuhle. Pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenze ukuthi kuguquke konke lokho?
Sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambene ukuthi a-a aye kukhulunyiswane. Thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hayi mina ngivele ngikhululekile ubana sibonisane sikhulumisane. Yiko bona noma indaba le Pollard City ngamabandla amancane angela msebenzi, kodwa it's a sign ukuthi hayi ukhululekile ubana akukhulunyiswane. Manje i-problem isingapha kubafowethu abaloku up to now 2 years down the line after ukhetho vele kwethu thona hayi asiye emongameli uyilegitimate asikhulume naye. ibona lapha khona phana abalandeli babo yosemele bekukhulume labakhokheli wathi bakithi umhlupho kaloku ubamba sonke whether MDC whether ZANU-PF sonke sisidlimbuya ngoluthi lapha akeni besizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem ukuthi nabona abakhokheli iinto zabo ziyabe ziright bangamnandi isafti abasweli lutho kodwa phansi ngapha yikho lapho esile problem
khonaye kodwa lina njengebandla lezanu-PF abalandeli bezanu-PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuni into leyo ukuthiwa yipolad pho akula nto engaphuma layo umongameli lenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yiko ongazane kuyingxaki khonokho babajuma
hayi but ipolad mthembo igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafuna uba yiyo bodwa yini aselekhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yiko kusuka kube le problem kungabi lobandlululo ipolad ithi wonke umuntu layina lowathola one vote nalo uqekathekile ngabuye etafuleni sikhulumele so mina ipolad nxa ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume ngabona ke nabaesithi bona bale-lions share in terms of i-opposition ukuthi hhayi balabantu abanehena kulalaba abanye abakupholat kuzakhanya ngongani ngoba nxa sebehlezi etafuleni bazabalezimiphozi nengcono yokuhlala etafuleni laphana ngoba banani balele kuzeni i-backup ukuthi bona balabantu abaningi njalo balama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye enginabanye laba ngabana ama-members of parliament exceptmaybe olokuzeni umama umakhuphe labo misinto umama upriscilla yibo abanye abaseparliament so khonokhona kuyafika kuhluze woke umuntu esetafuleni why ufuna ukuyeyisho omunye umuntu why ufuna ukuqala okwakho wena uwedwa
umnumzana Joseph Juma ukudale le-central committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lokudlelana kwebandla le-ZANU-PF lele-MDC lo Ostalos Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa
ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kweleZimbabwe ikakhulu i-ZANU-PF le-MDC kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho eselizweni kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini ekufanele kulungisiswe ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lo daba lokulungisisa khe endlakela nje eyedlulileyo indaba ze-justice e-national healing njalo kube ke lokuvunyelwana mayelana nendaba zobukhononi lendaba zokuya kuwelelana namazi atshiyeneyo okuthiwa yina-international relations yikho ngibona ngani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-MDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungela nto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kwelizwe
kodwa siyabona mpela abebandla le-ZANU-PF but kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela kwenza into kulungiswe
okwe-Poland ngokwabantu abayizinto zokudlala ungangena kumanyaniswa labo maduku omaduku kuyini abakwazi mayelana le-political ze-election elekezimbabwe ngabantu esingathi bengabe bekhona ye kodwa ayikhona ukuthi sebengahlala ematafuteni mayelana le
pho-ke okumele kwenziwe kwini sizini
kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithi yona ama-comprehensive reform njalo nokubana-ke amanye amabandla abe senzani
ubona ngazani kodwa-ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena kupolad kuyini vel
hhayi ipolad bheka ngeyabantu abayizinto zokudlala ayisiyo ndaba zekuthi kuziselizwe ngoba angeza-ke wathi o-Brian Mkeki ngabantu abaesithi kuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyimemba ezanu-PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo idalo kufanele ngeyabantu abangavumelaniyo ukuze behlale phansi bekhulumisana ipolad ngeyabantu abawelelanayo so akulanidi yokuthi ngathi abantu abakhulumisana bona bezele bevumelana entweni zonke
u-Ostalos Siziba unobhala jikelele wohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxe laye eseHarare siyosangele esiphathelane lakwamanye amazwe amafitshane abantu abaningi babuthene edolobheni le-avas kwele-iran lapho abakhalela khona umteni kageneral Qassem Soleimani obulewe libutho lemelika bekhokhela ibutho le-Quds Force elemelika lithi libulele uSulman ngoba befuna ukuhlasela abantu bemelika. Abantu bakwele Australia balusana lomlilo omkhulu osubhidlize amadolobho lezinye indawo emaphandleni. Umlilo lo usulesikhathi eside uvutha kwele Australia. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko wesenzi bomanje lobaba mkhulu babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sikhuluma lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu. Indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe, kambe ukuthi yiso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sankhona. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyamukela Dube.
Ye Baba Ngwenya, ke lisitshele ukuthi kukhanya sibili izulu alini, yiso isikhathi sokulicela yini izulu khona manje?
Hatshi, isikhathi sokucela izulu kusebusika, ku-Agasti khona le izihlahla zingakahlumi, izulu lingakadumi. Yebo, kuhamba okungenziwa ukuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la ayabuzekayo ezihlahleni kutshiswe, ukwenzela ukuthi nanxa izulu lisiza lihloniphe lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu. Kodwa ukucela izulu, isikhathi sokucela izulu sesedlule.
Singathi okwamanje-ke abantu sebeyikhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili, ngoba izulu alini Baba Ngwenya? Kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje?
Uyazika akuyekelwa, kuyazikwa ngoba ikukhala. Nxa ulambile uyazika kuyihlo, usazi ukuthi kala mali, usazi ukuthi kala lutho. Abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khona le endleleni besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule. Ingobe bayebeyipha yena osipha izulu.
Kuyiwa nini khona ngale endlele ukuye wayezwa bekhuluma ngakho abantu khonapho?
Hayi, ukuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale ukwenzela ukuthi bayekhuluma naye uThobela, kubonakala ukuthi okuyikho yikuphi. Yabedula labo banyenye bayekhonale bayekhala, izinyembezi zesulelwa emzalini. Labo kwamanyango labo benze njalo, labo konebani labo benze njalo, kungaze kwayekelwa. Usithi thina isikhathi aseyisi isikhathi sezulu, ukukhala kuyikukhala loba nini.
Ye, singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani? Bayazazi bona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhiphe abantu baye kwenza khonokho?
Induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abaza kuyakhala khonale, ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababe ngabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezonezo emtolo okucelwa khona izulu. Umlandu wezinduna njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho, besenza okungekho emasikweni. Zonke lezo zinto izinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho.
Sicela uphosele okugcina khonapho-ke utshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani Baba Ngwenya?
Engakutsho njengoba sekunje indlala izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya, iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla, akulatshani kakulani. Engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayiveli bakhipha bayekhala lapho esivele sikhala khona emasikweni. Emasikweni ngitshenjelele kwamanyango akonebani ezhilo edula, kungabila indawo abazayiyekela ukuya kuyo. Izinduna ngezamasiko, osobhuku ngabamasiko, kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo.
Sithatheleli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, yena eyinyanga enkulu elodumo. Siyabonga kakhulu Baba Ngwenya, ungadinwa kusasa.
Hayi, yami ngiyabonga tu.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Kwesikhathi
sabatsha silo Mike Wobe khona manje.
Yebo yebo yebo, thaka komuhlezi.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo lokuqala lwalinyaka. Happy Happy New Year, thaka komuhle. Igama lami nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
decent bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo njani bothi
ngiyaphila mfowethu kunjani
ha mina ngiyaphila usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi bengicela usitshele okuningi ngalokho
sincedise abantwana nase bathebeleleni nase migenzi abangu 150 ukuthi ba submit ama applications abo okuba ngonesi iningi labo ngingathi abangu 90 thereabout sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted yikho abanye bashortlist ukuthi bazathola ama interviews eHarare iningi labo belingelazi indlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime sibathumela idata ukuthi benelise ukungena ku-internet besubmite ngoba ama-applications asesubmitwa ku-internet kuphela so sebeviziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe sangena ezakhamizini zakobulawayo sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizo bantu bakobulawayo zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe basitholela izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare sigadise sibatholele ukudla nxa besendleleni njalo futhi sibatholele izendawo eziphephileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews eHarare besihambe labantwana abangu 23 bangenile ku-interview abangu 20 bakhona kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kathesi kodwa i-20 zabantwana esihambe labo eHarare zonke zingenile through the interview process
kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi i-application process nisebenza njani bengicela ukuthi ubachasisele ukuthi kuhamba njani lokho
okwenzakalayo yikuthi kule website ye-Ministry of Health ungathi www.moh.co.za uzahamba uye kuwebsite yangkhona ubusufika iza kunika i-tab ethi e-nurse ungafika ku-e-nurse khonapho sokule ndlela yokuthi u-apply iza kucela ukuthi ufake imali nge-ecocash yikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayesithi ngifakelani imali kweyami ifoni thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hayi akula mali okumele uyisendele umuntu lathi singe lingasithumeli imali lizathumela kuhulumende direct nxa usuyenzile njalo kuza kuya kuphethi lesibili lapho ufika ufake khona ukupasa owakwenzayo esikolo usufakile konke le namba zakho zesithupha le-address lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona then uphethi elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo ipheji yokugcina-ke isisiba yileyi etivala lokho okubhalwe lapha uvuma ukuthi kuliqiniso
njengoba sebekhona abantu abasebe-shortlistiwe lokhu kusho ukuthini
lokhu kusho ukuthi sokumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lwenzayo baqalise ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvike elizayo sikhangelele ukuthi bazabizwa kuthiwe bebuya ezibhedlela bezotrayina bazaye bengelama-uniform bazaye bengelamabhuku sikhangelele ukuthi kuvikele elizayo sizabe sesiqalisile ukuzigoqa ukwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi bela bantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindini zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona
abatsha laba awuhambe labo eHarare libakhethe kanjani
thina esikwenzileyo yikuthi sile gruphu yethu ye-WhatsApp elabantu esesabancedisayo uku-aplaya so from that group abanye bathilo bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare angila mali yokuhamba wonke umuntu othe kithi akanayo imali yokuhamba sivule indlela yokuthi ancedise
abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani
sile WhatsApp number ngu-0773969762 abaku-social media ibizo ngingu-Decent Collins Bajila sengadinga futhi lo Michael Mdlandla Ndweni dinge futhi lo Mlungisi Dube
hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
nathi siyabonga ngokunjalo
silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMyTrip yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanele kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe bye-bye
siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe sike singene kwezokholo lwesikristu lontu kamele inkomo
divana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Siyabingelelana bathandeka kwenkosi ngaleli sonto lokuqala lomnyaka ka 2020 sisenzelana amhlophe ngokubana sesingenile phakathi kwawo abanye silamacebo amaningi alowo mnyaka yikho sisenzelana amhlophe lokuthi lokhu kuzakwenzakala kuphumelele njengezifiso zakho.
Uziphatheleni lamhlanje?
Sikhangeleke incwadi nomshumayeli isahluko sesithathu labo kulamazwi athi konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Siye kwelika 15, lokho okukhona yikho kwakukhona naloko okuya kuba khona kade kwakukhona. UNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ilizwi lithi yonke into ilesikhathi sayo. Ungenza konke okwenzayo kuye lapho othanda khona, wenzeni uthini kodwa konke kulesikhathi sakho. Okukhulu leso sikhathi kangako okukhulu ukuthi wenzani ngesikhathi sona leso oseselaso usaphila emhlabeni, ngoba naiqiniso yikuthi ozelweyo uzakufa. Indaba ayikho ekuzalweni, ayikho ekufeni, indaba iphakathi kokufa lokuphila, kumbe phakathi kokuzalwa lokufa. Okuyikuthi khona ekwenzeni ngesikhathi sakho, ngoba yonke into ilesikhathi sayo. Ungajabula wenze konke, yebo isikhathi sakho, kodwa phakathi kwakukujabula khona lokho kwenza into enhle ebukekayo yini. Iqiniso yikuthi nanzelela ukusebenzisa isikhathi sakho. Abaningi nxa umnyaka uqalisa bazibekela izinqumo ezithize othiwa ma-resolution. Umuntu athi lo nyaka ngifuna ukwenza lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngizakwenza lokhu. Yebo, kuhle konke lokhu, ngubana kuvele kumele impilo iye phambili, kodwa usala yikuthi uleqiniso bani lokuthi uzasithola isikhathi sokwenza khona lokho, ngoba isikhathi kasikho esandleni sakho. Isikhathi kasilani lawe, kasilani ukuthi ungubani njani. Nxa isikhathi uNkulunkulu esesifuna kuwe, uyasithatha usale ungasekho. Nxa sisenzelana mhlophe uqalisa komnyaka, kuba into enhle sibonga isikhathi esiyabe sidlule kuso. Siyazi ukubana iminyaka kayifani, imihla kayifani. Abantu bangenile baphuma ku-2019, abaningi bangena belezi fiso ezithize azifezekanga. Abanye baqede umnyaka bekhala ezimaconsi ngoba nayo izinto kazihambi kahle. Isikhathi sokwenza lokhu abakufisayo kasikho, kuba lokuthi mhlawumbe kabala mali kumbe lali ithuba lokuthi bakwenze khona lokho kalikho. Kodwa-ke namhlanje yazi ukuthi isikhathi olaso uNkulunkulu uzasibuza kuwe ekugcineni. Kuvesi 15 ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Okudlulileyo lokho okwenze ngesikhathi obe ulaso, wenzeni ngesikhathi sakho usaphila kufika namhlanje. Uzakwenzani ngo-2020 okwehlukileyo kulalokhu okade ukwenza? Yenza izinto ukhwabitha ukuba khona kwesikhathi. Umbonge uJehova ubana uphile leso sikhathi sokubana uphile wenze lokho okwenzayo. Uzakubuzwa ukubana umzuzu onje wawusebenzisa njani. Asifundeni ukusebenzisa isikhathi sethu sisenza izinto ezakhayo, ezinika abantu ithemba, ezenza ukubana impilo ibe ngcono kuwena kimi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleni Baba Nkulunkulu ovumileyo, wena ongehlulwa lutho. Siyabonga isikhathi osinika sona la mathuba. Yenza ukubana isikhathi sisiphilayo njengoba siqalisa umnyaka kube isikhathi esizasiphila sijabulise wena kuqala, sijabulise nesihlala labo. Nika abantu bakho ithuba lesikhathi sokubana bakwazi bakukhonze sikela manje zokuna phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Bathi abakumangalisayo abantwana abadabuka eMatabeleland lenkabazwe abancediswe zinhlanganiso ezijiyeneyo ukuthi bayedinga indawo zokufundela ukuba ngomongi labomongikazi eHarare. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu wamanje oluvalelisayo nguGibbs Dube.